abanye wenze yeni awe ngosi yami abanye wenze yeni owe ngosi yami oba abanye wenze yeni owe ngosi yami abanye wenze yeni owe ngosi yami wena wami kovela lezita zami wami kovela owe ngosi yami wena wami wenze yeni awe ngosi yami
Oh, I'm not enough.